sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 1 Hlangula 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulabanye abane asebetholakale belegcikwane le coronavirus osekukhweze inani labo lafika kukhulu lamachumi ayisikhombisa lane 174. Ibandla le MDCT lithi ukuya emngcwabeni kamuyi umnumzana Morgan Tswangirai okwenziwe liqula abelikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe akumelanga kumangalise uZulu.
Phandle ma eZimbabwe sonke sesingamasabatha njengokhampani Phuke. Thina esabathena sikholelwa ukuthi umuntu oselele uyezwa, asikukholwa lokho. Kodwa abantu abaningi eZimbabwe yakwazi bayavunyisa lokho ababiza bethu ngumbukiso. Abaningi bayabhelieve ukuthi abakuba abashonayo bayababona njalo bayabakhokhela.
Silengxoxo losandakhethwa ukuba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Njengoba abantu abaningi bathazikithiwa, mina njani ngikhuluma ngesintu kwenzela ukuthi lezalukazi zebhokwe zemadlambuzi zemtshabezi zezakobulawayo zeluqale zenkayi bazifisise ukuthi uDr uMagalela kamafa sebuyile njengoba ijazi elingizayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abane asebetholakale belegcikwane le-coronavirus osekukhweze inani lalabo abalegcikwane leli elizweni lafika kukhulu lamachumi ayisikhombisa lane i-174. Umbiko owethulwe lugatsha lwezempilakahle izolo uthi oyedwa ubevela kwele-Mozambique kuthi ababili bebevela kwele-South Africa. Bonke laba bavalelwe ezinkambeni zokuhlolwa igcikwane le-coronavirus. Le MDCT lithi ukuya emngcwabeni kamuyi umnumzana Morgan Tswangirai eBuhera okwenziwe liqula ebelikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe ngomgqibelo akumelanga kumangalise uZulu ngoba abaningi abakholwa ngamadlozi. Ukhuphe lequla lakhe elibalisa unina kaTswangirai labafowabo ababili leziphathamandla zebandla le-MDCT bebesengcwabeni likamuyi uTswangirai eBuhera ngomgqibelo. Umfanekiso kamabonakude ividiyo itshengise uMakhuphe esethulela umuyi amazwi okucela uxhaswa emthethwandaba ukuze amacala ayethulwe emadale aphumelele. Sixoxele esikhulumeli sikaKhuphe umnumzana Khalipani Phugeni saqala ngokumbuza ukuthi bahamba njani eBuhera.
Hayi, eBuhera sihambe kahle, konke bekukahle nje emgwaqweni ne-weather konke bekukuhle. Safika bajabula nabo ogogo nabo makhelwane kwaba mnandi kwaba njana. UMamkhuphe wazwangena wakhulumisa nalaba afika acatsha kubo. Uzokhumbula ukuthi kunomuzi lana afika acatsha khona uChamse Zeduma abafana bakhe besithi kuye ungumndebele mfethu li-dissident akabuyele back emathepheleleni ngeke afaka kusizimbabwe uyofuna ukumthisela kuleyo ndlu ngoba hambe wacatsha kubemthaka ngamatshe. So izulu lalisina ke le ndlu yangabamba umlilo. Wahamba wabona omakhelwane labo wababonga kakhulu ukuthi hayi siyabonga ngempela. Ngiyakwazi lokuthi kukhona abafuna ukukwenza ukuthi indlu le mayengahlala nje noma ibe imuseum or imemorial kwazalo ukuthi kuhlale kwaziwa ukuthi yikho lapha ayifuna ukuthiselwa khona endlini.
Sibonile umfanekiso kamabonakude ividiyo etshengisa unkosazana Thokozani Khuphe engcwabeni likababa uTswangirai ekhanya ungani uyambikela uTswangirai okwenzakalayo. Abanye bathi siko leli linganalijwayelekanga. Uthini wena ngakho?
Phandle ma eZimbabwe sonke sesingamasabatha njengokhampani Phuke. thina sabathenga sikholelwa ukuthi umuntu oselele uyezwa asikukholwa lokho kodwa abantu abaningi eZimbabwe yakwazi bayavuyisa lokho ababiza bethu ngumbuyiso abaningi bayabelieve ukuthi abakuba bashonayo bayababona njalo bayabakhokhela umama ukhuphe ngabanye balabo bantu lobaba uMonzora lobaba uKomichi ngabanye babantu ababelieve ukuthi abantu abaleleyo bayabona njalo bayakhokhela abantu nabantu bakobaba uThwangirai ugogo yakukholelwa lokho abafowabo bakaThwangirai bayakukholelwa lokho uzokwazi ke ukuthi iconstitution yethu inalokho okubizwa kuthiwa yi-freedom of religion ngezinye indlela mina njengokhaliphani angikwazi ukuthi bese ngifostela bonke abantu ukuthi ababelieve njengami umsabatha okholelwa ukuthi abantu abafileyo bafile uyakwazi ke ukuthi i-Africa ingakho abantu banenkolo ezehlukeneyo so laba abakomplainayo hayi badlala ipolitiki bafuna ukucamba amanga akekho umuntu ongakaza khulume noThwangirai even i-alliance ize ihambe isithi yenza i-memorial khona bafika bakhuluma naye babe ngekho engcwabeni kodwa bayathi bathi Thwangirai kwathi bakhulume ngoba bebelieve ukuthi uyabezwa
abakucele lika Mnumzana Nelson Chamisa bathi bona ubudlelwano buka Nkosazana Thokozani Khuphe lo Mnumzana Thwangirai bamungasahambi kahle
isidumbu sikaba kuThwangirai sabuya nodokotela uKhuphe sisuke South Africa sabuya nogogo ozala ubaba uThwangirai sabuya nomzukulu umtshana kababa uThwangirai thiwa nguBrayley so laba abakhulumayo nje hayi bakhuluma ipolitiki bakhuluma amanga aluhlaza tshoko umsebenzi kababa uThwangirai owayenzeka eGoli lokho ababiza bethi memorial service mina ngangingumaster of ceremony kuleyo service i-keynote speaker kwakungumama uKhuphe even umsebenzi weZimbabwe kwakumele kube ngumama uKhuphe wasengena ke lo mfana ngama-tracks akhe izikliwi zakhe lezi kodwa i-program yonke yase South Africa yilama diplomats neyase Zimbabwe kwakumele iphathwe ngumama uKhuphe njengo-acting president onguye owayesucceede ubaba uThwangirai so laba bakhuluma ukuthi ubudlelana babungekho mnandi kwathini bakhuluma into yabo nje epolitiki engekhoyo ugogo bengekamvumeli umama abafowabo bakaThwangirai ubaba uCollins nobaba uManase bebekhona lapha bajabula kakhulu waphuma umama uKhuphe njengoba sengitshilo wangena la kumakhelwane lalapha indlu acatsha khona waxoxisana nabo ngoba uzokhumbula ukuthi ngesikhathi ungcwaba ubaba uThwangirai bangena ensimini zabantu bamosha laba bantu bakaThamisa la so umama uKhuphe wafika wakhulumisana nabo kwaxoliswa kwathini ukuthi hayi kusiyaphambili sesizoyenza kahle ngendlela vele ubaba uThwangirai belimazi enga khona so hayi ngamanga luhlaza tjoko ayikho lento le bayapolitika nje
lo ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sika Nkosazana Thokozani Khuphe umkhokheli webandla le MDCT ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo lebalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington Dokotela wezemfundo umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda nguye okhethwe ukuba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance ngolwesihlanu uMafa Sibanda uxoxele uSthandekile Mhlanga we Studio 7 ukuze sizwe imbali yakhe lokunye okunenginengi
lapha namhlanje njengo new deputy spokesperson onkonqoshe kakhulu ngoChinese ukuthi ngikhulumise indebele abesikhiwa bakhona bantu mahlabe zulu bakamthwakazi sesisiqalisile njalo impi ezafanana lomacathela thina asilamkhonto asilambhaka sifuna ivoti lokuba abantu bame ngeqiniso lokho kwenziwa abasebethengwe izanu ukuthi badle khathesi ngikhuluma kunje sebegcinwa ngamapholisa nama-CIO ngoba bayakwazi into abayenzayo ngayilunganga sele sesaba ngithe nezithunzi zabo
abanye bebekhonona ukuthi balutshwana ke abesindebeleni abakhethiweyo
mina ngibonga abantu be-MDC abesindebeleni nelizwe jikelele ngoba umsebenzi lo ngiwuqale kudala ngo-1965 ngaphuma ngaze ngayahumutshela ngise-Egypt under Zipra Command ngabuya ngasebenza lonkomo ngabuya ngasebenza le-MDC iqala isesayiqalisayo ngile 15 years ngihumutshela ngiyi-spokesperson ku-province abantu bathabile ngile almost 7,000 abantu abangitshayela ihlombe from over the world besithi uChamisa le-national council le-national executive benze kahle bayajabula nginationally mabhavu ngidinalizi ngiphezu kwenketha abatshabi ngizesebenzela isizwe semkhakwani nomambo lowo ongani uyakhonona hatshi ngingake ngabakhulumela mina ngizekhulumela sizwe jikelele kodwa ngigcile kakhulu ngapha esikamthwakazi ukuthi bazwisisise isiNdebele hathi ikhiwa njengoba abantu abaningi bathanda ikhiwa. Mina ngizabe ngikhuluma ngesintu kwenzela ukuthi lezalukazi zeGogwe, zeMadlambuzi, zeMtshabezi, zezakobulawayo, zeLuqale, zeNkayi bazwisisise ukuthi uDr. Umagalela kaMafa sebuyile njengoba ijazi elindizayo, sebuyile lendaba ezinhle lezimpi. Ngizabe ngizichaza njalo ngishayela ukuthi imhlombe Studio 7 yini engiqala ukusebenza layo isasungula njalo lokhu engikhona. UNkulunkulu uyadunyiswa ngalokho.
Usungusikhwica mfundo, yiziphi izifundo osuqeqeshe kuzo?
Mina ngiqeqeshe kuqala ngaba ngu-teacher, ngaqeda esikolo ngiyi-form 2 ngayenza okuthiwa i-T3 ngo-72. Ngithe ngo-75 ngase ngikhapha ngisiyafundisa e-JZ ngingala form 4. Ngenza ama-courses amaningi e-East Europe kodwa ngithe sembuya lapha hhayi bafika bathi kwawungala form 4 isingibhalile. Ngaqalisa ukubala u-ordinary level lo-A-level ngaqeqesha ngase ngisiya kwenza i-diploma in education e-University of Zimbabwe. Ngithe sengiqedile 2 years ngase ngisenza i-Bachelor of Education. Angisasebenzanga bahle bangixotha abantu bezane u-PFU bangixotha uba ngumbalisi. Ngabuya ngaba i-LT ngasebenzela izimright ngaze ngasibaba ng-LT. Kuthiwe ngo-2013 sebefake omunye umemba uba imemba ophalamet. Hhayi kwangihlupha kodwa kase ngithi ngcono ngibale ngase ngiqalisa ukubala i-masters yami ye-University of South Africa. Ngayiqeda ngi-20 affairs. Ngiqede i-PhD sengi-69 years. Ngiqede sengilijahe elidala yikho ngithi usapoti kamzilikazi kalufunde. Ngenza i-political science. Ikhoke ngiyisikhwica mfundo kodwa ngile humility angizigadi.
Udokotela wezemfundo uFelix Magalela Mafa Sibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Manje kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leSunday News lithi kulomunye wesilisa ojwamulele omunye wesifazane ikhompyutha lefoni ngemva kokumgwaza ekhalwini. Kodwa umama lo ubikwa ebambelele imota kade isetshenziswa ngowesilisa lo ukuthi abaleke yamkhudula. Kodwa wala elokhu einamathele imota leyi yaze yama kwaphuma amadoda amabili ebaleka kodwa umphakathi wabagijimisa kwabanjwa oyedwa. Iphephandaba leChronicle lithi abamasonto ikakhulu amapostoli baqhubeka bebuthana bezithandazela kungakhathalekile lemigoqo yokuvimba kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus ethi akumelanga kubuthwane. Kesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kwimlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Salibonani balaleli nabasakazi be-Studio 7. Okhulumayo lo ngugift Sonduku umfoka Ndlovu laphana kugambo endaweni yaseplandle. Basakazi bengithanda ukuthi indlulise umlayezo omncane la. Ikakhulukazi abantu bezana bengicela ukuthi bezame beke besihloniphe. Sikhathele thina ngengoma yabo le abahlala beyicula everyday bethi hayi ilizwe liyafa nje inkinga ngama sanctions. Ilizwe laseZimbabwe akusilo lodwa ilizwe lama sanctions. O-Russia bafakwe ama sanctions, o-Iran bafakwe ama sanctions, o-China bafakwe ama sanctions, o-North Korea bafakwe ama sanctions. A lot of countries lapha afakwa ama sanctions kodwa bayaphila. Into ebulala ilizwe i-corruption, basebenzela izikhwama zabo. Into ebulala izwe yi-ZEC engayenzi i-free and fair election. Yiphi investor eza themba ilizwe eliriga emini bebade? Into ebulala ilizwe yi-ZANU PF ethatha ama security forces beyenze i-private property ye-ZANU PF. Ama security forces kungaba ngamasosha ngamapolice asize umphakathi engasizi i-ZANU PF. Enye into ebulala izwe ikungahlonipha amalungelo omuntu. Awuntshele ilizwe imali zabo ibonakala litsha umama elibalimaza ngale andlela. What kind of country is that one? Okunye okubulala ilizwe ijustice system. Investor mayizazotshala imali ezweni iqala ibheke ijustice system ukuthi right, njengoba masentshalile imali yami laphana ingabe ijustice uhulumeni sefuna ukuntshontshela ungabe umthetho uzamela yini? But lapana siyabona ukuthi ijustice system yakho ni controlwa izani. I used to look ilapha South Africa. South Africa kule public protector, even upresident can be held accountable. Manje laphana ilizwe uthola izani izenzela umathanda. Hayi sikhathele thina ngayizani. Ake beke kuhlala besithulela ingoma engazwakaliyo. Nyabonga ngokuhlala sethembisa.
Linjani ku studio 7? Njani nani balaleli? Ngithanda ukusekela ubhodi lo uGift Sondoko wako ePlant. Kodwa ezinye izinto shuwe sizenzayo. Sizenza abona siyabe singananzelelanga. Kodwa ezinye izinto shuwe. Lokho akukhuluma njengokushutha amabhalabhala, okufonafona usendaweni ezipublic, ezinto eziyisecret. Babucanga ukuthi abantu bayakubuka. Siyazazi ukuthi thina singabantu bokudubeka. Asikena siziphatheni kuhle shwa njengathi thina amaZimbabwez. Siyazazi ukuthi ekhaya siyadubeka. Kodwa nxa sesifike endaweni engani ngcono, sesifuna ukubona bonakala ukuthi thina sibe singamaqhalaqhala. Ayi, mina ngasishwa kathi sinjani. Sahlala sidubeka, sahlala siphansi, sahlala sihawuliswa ngabantu abazihlalele kuhle. Sahlala sihawula. Ndizo kufuna ukuzenza amaqhalaqhala. Ayi, asike siziphatheni kuhle. Ayi, mina mazwi kabhotolo kanithintile. Andanithinti ngangikuhleka seloku indawo kwebhalabhala kwami, kodwa sengibona ukuthi hayi asonto e-right. Ukuzingela ibhalabhala akulunganga. Khonokho ofonwa sesiloti umnami yasuka athinethine ebhatele ngomalaiti emdiesel. Ikuyini khona lokho? Ungakwazi ukuthi kuyadizwa ngubani? Dayina lo omunye ubhudi lo ukuthi wayefona esithi ipassport yami iphumile emalaiti wathinethine. Ikuyini ishiwa khona lokho? Hayi asike nisizame ishiwa ukuzikhuza. Hey, salanda imali ebutswana, salanda imali e-South Africa. Asilandele sukulandile imali kuphela. Siyekele ukuzi-advertise. Zasekele ukuziphablisha kanti kuyini kanti shuwa maZimbabwez. Hheyi, hayi kodwa kunzima shuwa. Hayi, ngiyabonga.
Sanibonani basakazi be-Studio 7. Sanibonani basakazi be-Studio 7. Siyanilingelela. Hayi, sisithole kanzima lana. These days, lockdown. Lockdown isithwalise nzima ngale coronavirus lena. Ngazi ukuthi le coronavirus yasivelela. Sithole nzima impela ngale lockdown. Abantu bathwele nzima kakhulu. Mina into engathenzama ukuthi ngiyikhulume indaba le kamakhuphe, uThokozani Khuphe, abantu bahleli bekhuluma every day ukuthi uThokozani Khuphe lilunga leZANU-PF. And manje ngimzwile nge-Africa Day ekhuluma lapha ethina, hey. UThokozani Khuphe awungeke uze umuzwe ekhuluma ngobubi obenziwa yiZANU obungaka. Njalo nje uThokozani Khuphe. Angeke umuzwe ukhuluma ngobubi beZANU-PF. iZANU-PF busy ithumba abantu balalise sibedlela ama journalist abosh. Kodwa uThokozani Khuphe busy yena uthi hayi asibambaneni sibe into eyi-1. Sibambana sibe into eyi-1 kanjani isitate ukuthi kukhitshizana. Kanti wena Thokozani Khuphe wena mama uyi-opposition enjani kanti? Yabona uThokozani Khuphe nabo wathi Phukeni laba nabo Dan Moyo lo se-America nje labantu laba nje abajoyini iZANU bahlukane nathi. Siyabacela. Ngiyabonga bantu be-Studio 7.
Ngiyabonga. NgiseButswana eFrancis Town.
Igama lami nguSiphetheni Mpofu. Ngiyalibingelela abasakazi baka-Studio 7.
Zihlobo zami eziseButswana, ezisengilandi langaphi ngaphi le-South Africa. Nxa ungakasuki phansi qala ucabange ngokuya ukuthi ufika u-quarantine njani. Nxa usuzimisele sukuma uhambe uye-quarantine. Kodwa nxa ungakazimiseli hlala phansi ngoba e-quarantine kunzima. No social distance akulani, no sanitizing. So kulama chances ukuthi lawe uyakhona ukusuka uright lapho osuka khona ungela mkhuhlane uzowuthathela khona apha uma quarantine centers.
Loku sisizwa bakethi kuthiwa abantu lokhu umkhuhlane usanda khona apha zesifike koBulawayo abantu babotshwa bebotshela amamaski kodwa lo mkhuhlane nasingakuboni lokhu kuthiwa abantu sikulokhu kuvalwa ngakho khona kuthiwa kule ikorona ngapha eZimbabwe vele ikabi nje ningakhulu ngoba sikabona abantu abalayo lelo mkhuhlane sizo ngakho kuthiwa abantu lokhu bebanjwa umkhuhlane singawubonile. Ya, linjani bakethi? Okhulumayo nguDube enkayi. Hayi thina sesithole nzima bakithi kule ndawo ngenxa yokuthi umsebenzi ivaliwe. Wonke sasikwenza njengoba bengikhuluma ukuthi sasisebenza ezimoteni. Manje i-government isizithethe imota zonke zabanikazi sasisebenza kizo. Sokuthiwa zibe ngozukho zonke, so sesilobo nzima obukhulu kakhulu ngoba bekulapho kade sithola khona imali, so asisakwazi ukuthi kathesi siqonde ngaphi kumbe senzeni. Kumele ngasiphathisa bakithi, hhayi sesilubonile uduku.
Amazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus sokuthi abachayeli bezimoto ezinkulu ezithwala impahla kwele Kenya bethwele nzima. Kwesatshelwa ukuthi iningi labachayeli laba lilegcikwane leli, njalo ukuthwalwa kwempahla akusahambi ngemfanelo. Umongameli Mokgweetsi Masisi wele Botswana uthi uhulumende wakhe uzavumela abafuna ukufuya inyamazana zendle ezincinyane njengendlela yokukhuthaza ukulima okutshiyeneyo. Esikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Uhulumende wele Melika uthi kulamazwe yagoqela leZimbabwe ajojozela udlakela kulelo lizwe kulandela uqhamuka kokutshengisela okulodlakela. Ukutshengisela lokhu kumayelana lokubulawa konsundu ngamapholisa edolobheni leMinnesota. Iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ziloba enkundleni zobulembu zithi ilizwe leMelika livame ukusola uhulumende weZimbabwe ngocuku, kodwa nanku amapholisa eleMelika wona abulala abensundu mahlayana. Kunjalo nje inani lababulawa ligcikwane le-coronavirus lokhu liqansa ngapha kweleMelika. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha, umnumzana Mandla Mkhwananzi, saqala ukumbuza ukuthi edolobheni le-Ohio lapha ahlala khona umumo we-coronavirus kumbe i-COVID-19 umi njani?
Hayi, COVID-19 ngapha hayi kungani kuthule nje, kodwa izinto sezama ukuthi zibuyele ku-normal ngapha e-Indiana. Ngoba uhulumende nje obesetshile ukuthi kakubuyele, kodwa kuma-companies la kwezitolo nxa usiya shopa kulokho kufuneka ukuthi ube le mask lapho, social distancing nje ukuthi ume nje 6 feet away. Konke nje okufanele kwenziwa, ama-hygiene they are being observed. Abantu bonke they are still alert civil at this point. So kukhanya ngani kulobubele, kodwa kuzabonakala zasiya phambili.
Vuliwe yini indawo ezifana lezitolo, amabhala lapho kunathelwa khona, lezinye indawo zokuzijabulisa?
Izitolo zivuliwe, yeah. Izitolo zivuliwe. Engaboka abantu kuvuliwe indawo njengamabhala. Yeah, kodwa into nje okuningi kuyavula kuyona livikezayo. Into enjengama swimming pool okudlalela abantwana, ama parks. I-park actually ama parks vele sevuliwe, but ama swimming pool, ma public swimming pool avula kuyona livikezayo esiqala uJune. So nje izinto eziningi ziyabe sezivuliwe.
Kuyathembisa na ukuba leli gcikwane lingaba seliphelile umnyaka uphele?
Yeah, okusokala lapha nxa sikhangela la ngokukhuluma kwezingcwethi ikuthi lento sesiyahlala sinto esizaba layo. Lanxa kulokhe kulomjaho okudinga ama-vaccine, okuyisho ukuthi yikho kuzatshenisa ukuthi kuyiwa ngaphi, kodwa ke into esizahlala ikhona ukuthi ngaphela hhayi izathatha sibile isikhathi. Ngithi mhlawumbe ngithi sizayijayela, sigcina sesiphila nje ngokunanzelela njengabo N1H1 la wonke ama-flu nje ahleze khathaza. So kangithemba ukuthi izaphela ka-1.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi sisalani seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leOhio. Yeah,
Kala D ethiwa yona isoka lami isigcibela uhlelo lwethu lwalamhlanje singakagcibi uhlelo lwethu lwalamhlanje othi sikhangele ebesilazo kulabanye abane asebetholakale belegcikwane le-coronavirus osokukhweze inani lalabo abalegcikwane leli elizweni lafika kukhulu lamachumi ayisikhombisa lane i-174 Ibandla le-MDCT lithi ukuya emngcwabeni likamuyi umnumzana Morgan Tswangirai okwenziwe liqula ebelikhokhelwa unkosazana Thokozani Khuphe ngomgqibelo akumelanga kumangalise uZulu. Besile ngxoxo losandakhethwa ukuba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje livalelisa uChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.